Nakhumbula sakhula wonke okwenzakala empilweni yami manje kuseyiphupho kusaphupha angihlale njalo ngiqaphansi ngedolo ngicelele nkosi ngithandaza nkosi ngigcinele umama onempumelelo yami saphila nayajabula thinengibona ngipile impilo engcono umntanami manje umntanami lokhu mthwale ngangithwele enhlupheko ngathi lo mntanami bongiseni 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 bongiseni